Lokhu kuza ngemva kokuba ukulinganiswa kwemali yohlobo lwe-bond note ledola leMelika sekubangele ukuqonga kwentengo yempahla lokudla elizweni ngoba idola leMelika lisilela osokubamba ngamandla abantu labosomabhizimusi ukuya lithenga emkambo wensitha lapho elilodwa elibiza phakathi kwamathathu loba amane amadola e-bond note loba i-RTGS. UMangushka uthe ibhanga lesizwe selisungule umkambo wokuthengiselana idola leMelika emabhanga owe-Interbank Foreign Exchange Market lapho uZulu angenelisa ukuthenga loba ukuthengisa idola leMelika. Uqhubeke ethu Mangushka ukuthatha leli nyathelo kulakho ukuvimba umsebenzi womkambo wemali wensitha.
Is that the current parallel rate of exchange, which you know yourself? Is it between 3 and 4? Do you agree?
Lokhu esikwenzileyo sikwenzele ukuthi imali yethu ibe lesisindo, intengo zehle. Kutsho njalo ukuthi sizama ukulondoloza imali yethu kulokuthi siyekele umsika wensitha ube yiwo osethulela intengo yemali yethu. Sithi thina njengabantu bamabhanga sesithatha lowo mlandu wokuthi silondoloze imali yethu ngokuyithengisa singamabhanga.
Umsekeli kasibalukhulu we-RBZ uMnumzana Khuphukile Mlambo ugcizelele inyathelo lesithi lizenelisa ukuthi umsebenzi wokuthenga lokuthengiswa kwedola leMelika wenziwe emabhanga ngendlela esemthethweni hatshi emkambo wensitha okuyikho sokubangele ukuthi liswelakale elizweni. Uthe lokhu kuzakwenza kube lula kwabamakhampani afuna ukuthenga okokulungisisa impahla zabo phandle kwelizwe ukulithenga emabhanga okusemthethweni. Uphinde wanika isibonelo salabo abafunda phandle kwelizwe abafuna idola leMelika ukubhadala imali yesikolo labo bazathokoziswa linyathelo leli.
Osokukhona ukuthi khathesi umuntu ofuna ukubhadala ischool fees sakhe kulokuthi ame 3-4 months emelele imali e-allocation uselakho uselelunye lokuthi ahambe ebank ayithenge imali nge-rate ayinikwa ibank abhadale ischool fees sakhe.
Uphinde wathi izibopho ezethulwe yi-monetary policy statement le zilakho ukudala ukuthi intengo yempahla lokudla yehle ngoba idola leMelika elikade lisilela liqalise ukutholakala emkambo osemthethweni owemali we-Interbank Foreign Exchange okuzancedisa amankampani loZulu obethengiselwa leli dola ngentengo ephezulu kakhulu esithi lokhu yikho okwenziwa ngamazwe afana leNigeria leAngola waphumelela.
Into ebesihlupha kakhulu kukhona ngendlela intengo esezikhwele ngayo abantu bese beluza ivalue yemali yabo. So esikuzama lapha yathi khona sivisele ivalue yemali yabantu ngesingisi preserve, we are calling preserve value. In other words ukuthi sifuna ukuthi abantu bangalehlekelwa yinotho yabo. Yike sikuzamayo lapha yikho sithe khona okokuqala sehlukanisa ama-accounts ngo-October last year awe-Nostro lawe-RTGS. Khathi sesithe khona lezi akhawunti ezimla zikwazi ukubana zikhulumisana.
Kodwa iningi labantu elizweni lithi ibhanga le-RBZ liveza ukungathembeki ngokungacaci ngesilinganiso somehluko wedola leMelika lebond le-RTGS. UMnumzana Prince Thole uthi kulusiza ukuthi uZulu weZimbabwe uqhubekela phambili etshontshelwa imali yakhe njalo leli nyathelo lakho ukubangela ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla elizweni.
Ukukhutshwa kwemali yedola leMelika kumbe ungakhutshwa kwayo akusebenzi ngoba thina sesidiniwe zinhlelo zikahulumende ngoba lokhu ayisikho okwakuqala ukuthi sintshontshelwe izimali zethu ngoba nxa uMangosha esethi izimali zethu azisalingani ledola leMelika kutsho ukuthi nxa ngihola i-400 bond ngiphila nge-$50 nyanga yonke. Lokho kuzaletha udubo ebantwini.
Abaningi sebesabela ukuthi lumbiki we-RBZ kulokuthi ulungisise umbonakalo okusimo sezenotho elizwe ulakho ukubangela ukuqonga kwentengo yempahla ngesikhathi iholo lezisebenzi lingakhuphuki. Ezinye ingcwethi ezicubungula ngezenotho zithi uhulumende uselakho ukubuyisela imali uqobo eZimbabwe achile ekhona ngezevuma ukuba ibond note ledwa leMelika kulingani yena ekade kulandula isikhathi sonke lesi. Ngimele isitudio 7 iHarare, ngiuGibson Pep.